it's true ukuthi Harare province amanesi anikele i-government i-ultimatum ukuthi bazathiya ukusebenza na i-government ingabhadali imali zemabonus. Lokhu kubangelwe nokuswela kwe-government yethu ukusinika ama-bonus basipromisa wona ukuthi bazasinika end of December. Basithembisa ukuthi bazasinika ama-bonus ukuphela kwa-December. Bayahlephile ukusinika khonapho. So basinikele amanye ama-secular ema-hospital yethu. Bamabhalile ukuthi bazasinika imali yethu ye-bonus on the 2nd of January 2015. So amanethi avukile umhlaka 2 January bahambile ama-bank and bafike kungela lutho. So khonokho kuphela kutshengisa ukuthi i-government ayila ukuhlonika amanethi. Amanethi alenhliziyo izinje. Basebenzile eChristmas bangelalutho, basebenzile iNew Year bangelalutho, benelela ukuthi umhlaka 2 bazabona ama-bonuses abo. To their surprise, basikile kuma-bank kungelalutho. So lokwana kuhlungu kakhulu ukucabanga ukuthi i-government iyasithola njani.
Unesi likhangelela ukuthi athole malini?
Siyakhangela ukuthi unesi abone imali efika ku-500